isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla zintathu kuNcwabakazi 2019 mukhefutube. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority isikhuphule intengo yamafutha ezimota. Kuqhutshwa ngokuthula ukhetho lokudinga ozamela ilufani isitedale lephalamende.
Ukhetho ngokwalo lwanamhlanje luhambe kuhle, luhamba kuhle, abantu bayavota kuhle sibili, nakukabi mbodlane.
Luyaphumelela uhlelo lokusenga inkomo.
Mina ngathi ngiqalisa ngangisenga 1 liter ngelanga. Ngathi lami mananzali. Ngikhuluma lamhlanje sengisenga 7 liters kwinkomo eyodwa.
Izilwane lokhu ezithwalise nzima abantu ePlumtree.
Ehotsho zimotshile zabuya zamotsha futhi lapha emlageni endaweni okuthiwa kuphethwa itwayi zabuya zamotsha kwamakhulela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority isikhuphule intengo yamafutha ezimota kulamalanga amalutshwane kusanda kukhutshulwa intengo yepetrol le-diesel. Izera ithi ipetrol isithengiswa nge-$9.01 kuthi amafutha e-diesel asithengiswa nge-$9.06 kusilinganiso selitre. Ipetrol ibithengiswa nge-$7.47 kuthi ke i-diesel ibiyi-$7.19 kusilinganiso selitre. Inkampani le ithi inguquko yentengo le idalwe indlela osokuhlawuliswa ngayo emngceleni welizwe. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zenkampani kahulumende. Abancintisa kukhetho lokudinga ozamela ilupane istedale lephalamende olwenziwe lamuhla bathi luqhubeke ngemfanelo loba nje kukhanya kulabantu abalutshwane abavote kukhetho lolu. Amabandla ancintisayo akokuqela ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, elezaphu iZANU-PF lamanye athi abantu bavote ngokuthula kukhetho lolu olwenziwe kulandela ukubhubha kukankosikazi Sithembile Gumbo owayemele indawo le ekubandla elibusayo. Labenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Election Support Network bayakusekela lokhu loba nje bekhala ngokuthi kukhanya bebalutshwani abantu abavotileyo. Umsekeli womgcini sidlalo wenhlanganiso le umnumzana Dumisani Nkomo uthi balabantu abanengi abahlolisisa ukhetho lolu.
IZANU njengenhlanganiso ekhangele ukubana indaba zokhetho zihambe kuhle ilama-observer angu-62, kuma-polling station angu-62. Ama-observer lawa aqalisa ukuhamba kuma-polling station izolo, ngikhuluma nje kathesi. Lokhu bekuma-polling station silama-stationary observers akhangele ukubana ukhetho luhamba kuhle. Ukhetho ngokwalo lwanamhlanje luhambe kuhle sibili, luhamba kuhle, abantu bayavota kuhle sibili, nakukabi mbodlane.
Ilunga lebandla le-MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi balutshwani abantu abavotileyo kusukela ekuseni namuhla.
Abantu kabaphumanga ngendlela kade sikhangelele ngayo kuyavota. I think i-total voter turnout iza kuba less than slightly below 50%. Wakutsho ukuthi khona amavota ambona ukuthi abantu bonke abavotileyo bazadlula ku-10,000.
Ibandla lakhe likhangelele ukuthi umnumzana Dalumuzi Khumalo uzenqoba kukhetho lolu.
Indlela esahlangela ngayo elizwi ngibona ngani kuyavuka kusasa lokho okusayo. UDalumuzi Khumalo esengu-MP welupane East, akasekho umuntu okwanileyo engqondweni ongahamba ukuyavotela iZANU. Kutshengisa sobala ukuthi khona iZANU kakula lutho enganceda ngayo ilizwe leli. So ngenxa yakhonokho-ke njalo bese sikhangela le candidate yakhona yeZANU. Ngoku ngumfana nje umtshona kuzidakelwa kulale bhawa, akula lutho ongakutshengisa ukuthi ngumuntu ongayamela abantu.
Kodwa-ke umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi ibandla leli lizanqoba kukhetho lolu lapho kuncintisa khona umnumzana Mbongeni Dube.
indlela okusetshenziwe ngayo le mihlangano kade siba nayo le attendance yonke kade isenzakala konke kade kusenzakala constituency ama-campaigns onke esiwayenzileyo iyakhanya ukuthi i-ZANU PF ibiselile i-constituency yalo lokwana kusombuzo kusegcekeni but ngibe sengikhangela abangani bethu labana i-MDC Alliance hhayi bebe-struggle nje bebelwisa ukuthi bathole abantu khona ngale amamihlangano yabo vele hhayi bingalabantu
ugawule uthi ibandla le-MDC likhutshwe liphinde ngokunqoba endaweni le
bengakhuluma konke abakukhulumayo ukuthi i-candidate yethu untanga sibili ujaha lakodibelilana liseseliminyane kodwa-ke abantu bayakwazi abakufunayo uvele umfana obe vele active kakhulu ephathini ebeku-national youth league so akumangalisi kakho mutsha futhi emsebenzini wesizwe lo ijaha nje liseselincane kodwa-ke livele belikhona endimeni akumangalisi khona ukuthi vele abantu bayamthakazelela
amanye amabandla akuqila elemthwakazi Republic Party lawo akhangelele ukuthi azanqoba umnumzana Bheki Nhlalo Ndlovu webandla leli uthi abantu bayabasekela okumangalisayo
uzonqoba ubaba uShaba laphana eLupane ngoba umsebenzi siwenzile sibili okukhampena lapha okutshengisa ukuthi labantu bebesijabulela kakhulu so sibheke ukuthi siwile laphana eLupane kube yisitiketi yokuqala okuyangena ephalamende
ngala ndaba lokuthi maningi amabandla aphikisayo ancintisana lele ZANU PF kukhetho lolu
siyakuzwa bakhala ngamavoti ngoba thina si-MRP vele i-agenda yethu ihlukile kulala amanye amaphathi thina into esiyilwelayo ayifanda wonke la amaphathi lawo imeseji esiyiphetheyo thina esiyiphathela abantu yimeseji entsha engakazi ikhulunywe ngoba laba abanye bakhuluma ngokukhipha izami izami ikhuluma ngokunye so thina sikhuluma ngokuzivusa kwethu abantu bemathebeleleni
isikhulumeli sebandla lezaphu ezansi yelizwe leZimbabwe umnumzana Patrick Ndlovu laye uthi bazanqoba
sisebenzile singenile phasi akhuluma labantu sathemba khathesi abantu bakithi banazelele ukuthi nxa bevota abangavoti ngonaka bangavoti okokulwa abavoteli ingqubela phambili bavoteli bandla elengqubela phambili ngathi umbele yi-history track record or development ibandla lakhona ezapho
uthi okuhluphayo ukuthi amabandla aphikisayo kawamanyananga kukhetho lolu
zame ukubuza nabafowethu ukuthi sambaneni ngathi wakhathi sisijayo isikhathi kodwa ngiyathembisa ukuthi ulolu khetho oluzayo lolu lokhu esikwenzayo ngasese ngisho sakavume ukukhuluma ngakho lapha kwemidiya kuzabe sokule mpumelo ezwayo sibili ukuthi i-ZANU PF yathola abantu bebambene
ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission eqhuba ukhetho lolu olugqitshwa kusihlwa namuhla kukhangelelwe ukuthi amavoti azabalwa ngesiphangiphangi impumela yethulelwe uZulu ngesonto ekuseni izakhamizi ze-Irisville esabelweni sematorini south zithi luyaphumelela uhlelo lwazo lokufuya iinkomo zochago oluphathiswa yinhlanganiso ye-Feed the Future ubathabele masuku usethulela lolu daba
uhlelo lolu luyaphumelela ngoba abalimi sebesenelisa ukuthengisela uchago eumzingwane Meal Collection Center abenhlanganiso eyasungula lolu hlelo i-Feed the Future bathi inhloso yokufundisa izakhamuzi ukuba zenelise ukuba ngabalimi abalobungcitshi bokuyafuya inkomo zochago lezenyama bezithuthukisa ngasikhathi sinye betholisa ilizwe inyama lochago umnumzana Maynard Chirima wenhlanganiso eye-Feed the Future uthi bapha abalimi ulwazi lokufuya inkomo zochago
Those farmers are being trained on dairy management, but using their beef cattle. It improves the productivity of the beef cows, but it also equips the farmers.
Abalimi bayafundiswa ukusenga uchago, kodwa besebenzisa inkomo zenyama. Lokhu kuyancedisa ukuthi inkomo yenze kuhle, njalo uhlelo lolu lupha abalimi ulwazi lokuba ngabalimisi bochago ngenkomo abalazo. Sibona engani abalimi baluthathela phezulu lolu uhlelo uthi ngokuya kwesikhathi bazabe sebenabalimisi abakhulu bochago asebengezelela kabanzi elizweni ekutholeni uchago
Inkosikazi Soneni Ncube ongomunye wabalimisi uthi sesenelisa ukuselela imuli yakhe ngoba ethola inzuzo ekuthengiseni uchago
Mina ngiyabonga kakhulu kwabe Feed the Future ngoba yibo abasifundisa ukuthi inkomo zenyama ziyavuma ukuba zibe ngezochako. Lamuhla sesingabasengi abakhulu abathengisa uchako ngenxa yalimfundiso. Imuli zethu azisalwazi udubo ngoba siyathola imali zethu every 2 weeks esasingazitholi ekuqaleni. Thina indlala asisayazi.
Omunye wabafuyi benkomo zochako unkosikazi Nokuthula Moyo uthi umsebenzi wokufuya inkomo zochako kasiwo wabesilisa kuphela kodwa labesifazana bayenelisa ukuwenza.
Kuba umlimisi wochako awusiwo umsebenzi kababa. Umuntu ongumama uyenelisa ukugcina inkomo mhlawumbe ezingcono kulabo babo. Thina sikhona lapha singabomama kodwa sesithola imali yethu ekubeni ngabalimisi bochako. Asisabuyeli emuva ngoba sesikwazi ukuthi inkomo ziyakugcina njalo ngikhuthaza omama ukuthi asekeleni ukuthi sihlale sikhangelele kubo baba lathi senelisa ukuphilisa imuli zethu nxa singabasengi benkomo.
Omunye wabalimi unkosazana Beauty Dube uchasisa ngokuqala abakwenzayo lolu hlelo lokuphakama abakwenzayo.
Mina ngathi ngiqalisa ngangisenga 1 liter ngelanga. Ngathi lami mananzane. Ngikhuluma lamhlanje sengisenga 7 liters onkomo eyodwa. Khathesi ngeziyi-4. Isifiso sethu ukuthi uchago lwethu lungapheleli umzi 1 milk collection center. Kodwa lathi sithengise. Sithengisele i-dairy board yeZimbabwe. Sibe ngabalimisi abakhulu. Sibona lokhu kuzafezeka. Ngoba nanku sesathengisola. Umahluko omkhulu usukhona empilweni zethu.
Izakhamizi ze-Irisville eMzingwane sezingene kuhlelo lokuba ngabalimi bokufuya inkomo zokusenga uchako. Bathi inkomo ingaba lethole sebeyivalela ingasayi emadlelweni lezinye bayiphe ukudla okwenza ukuthi yehlise ngamandla ukuze benelise ukuthi bayisenge. Bakhangelele ukuba ngokuhamba kwesikhathi banelise ukuthenga ezochako inkomo ukuze benelise ukuthengisela iZimbabwe yonke. Inhlanganiso yeFeed the Future eyiyo eyasungula lolu hlelo ithi iyajabula ngoba izakhamuzi zayamukela kuhle lolu hlelo njalo kulezithelo ezibukekayo empilweni zabalimi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Namhlanje sibuyelile njalo esigabeni sakobhuche ePlumtree lapho kulezilwane eseziqede izifuyo. Sixoxa lesakhamuzi umnumzana Christian Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Yabonga baba unkomo linjani lani ngapho?
Hayi siyaphila Dube, singabuza lina elisebunzimeni obungaka.
Hayi siyaphila nkomo, hayi akukabi lento empi nje engathi vele labantu. Okubuhlungu nje yizifuyo nje eziphelayo baba unkomo.
Abazingeli bogatsha lwezendle abake bafika baphelele ngapi?
Bacina bebuyelile emuva ngokuba izilwane lezi zase zike zaphuma. So kutsho ukuthi labo badinga bayehluleka bacina bebuyele emuva kanti zizaphenduka.
Sezidale umonakalo onganani ekuphendukeni kwazo sikhuluma
nje. Omkhulu kakhulu baba unkomo nje osekuzisa ubuhlungu ukuthi abantu abayibo abawonakalelwayo abaselaso isifiso sokuthi mhlawumbe izifuyo zabo zipublishwe ukuthi uhamba njani, like ukuthi maziyazi zitholakalela ezivele khona basela isifiso sokuthi khona abantu bashuthe izithombe ukwenzela ukuthi kuboniswe mhlawumbe abantu abangasiza ngoba bathi kufana lokuthi nje kuyakungani kuyadisplaywa izifuyo zabo, so ayakusabathokozisa.
Zihlasele kobhuthe langapi kahle kahle?
Kahle kahle ziqale esigabeni sikababa uMakhulela basuka kuba umakhulela zabuya zazohlasela khonapha kwesikabhuje endaweni okuthiwa kukopende emfuleni khona lapha kuba mhlohlo.
Nxa lihlanganisa umonakalo wakuqala lwakathesi izigaba zonke lingathi selilahlekelwe izifuyo ezingakhi?
Ziningi kakhulu okungakuthi singabala mpela size sesuke ukuthi singathi kubo 40 something ngoba ehotsho zimotshile zaziya zamotsha futhi lapha emlageni endaweni okuthiwa kusethiwa itwayi zaziya zamotsha komakhulela zaziya zazomotsha khona lapha kobhujo wakhathesi.
Phakathi kweviki like lahlangana labekhansili batheni bona?
Bathembisile ukuthi hayi balamathimu abakhulumisana nawo mhlawumbe ngabe mathathu or ebe adlule ebe kubo 4 angakwanisi ukuthi azoncedisa khona lapha elokuzeni esigabeni. So nathi sasesicela ukuthi hayi makhe bekusenzeka sicela ukuthi becele ukuthi abantu labo befike isikhathi sisavuma ngoba into lezi zimotsha everyday.
Kabachongo ukuthi bengafika nini?
Kube nzima ke ukuthi beliqambe ilanga ngoba sigqugquzele impela sancenga ukuthi mhlawumbe singathola ilanga ukuthi bangafika nini. Basele sithi hayi abangeke besinikeze ilanga. Into abangasithembisa yona ukuthi abantu bazabuya njalo okufanele sikwenze iganga lethu leli likhulu lilikhulu linjalo lenkomo zigcwele iganga lonke. So kudingekayo ukuthi izifuyo ziqoqwe zivalelwe kodwa silovalo futhi zona hayi abantu sebeqalile ukuqoqa kodwa silovalo ekutheni ekuqoqeni kwethu izifuyo lezi kuzayenza ukuthi mhlawumbe inyamazana lezi maziyabe zingasatholi kudla egangeni emfuleni kuzayenza ukuthi zilandele zizozama khona ngaphe lokuzena amakhaya. So silovalo lokuthi yikho lapho singathola khona ingozi ngoba labo batsho ukuthi hayi ezilongu masesike sadla idonki kuyabe sekuseduze ukuthi singadla lo muntu.
Kungani kunjalo Dube? Inyama yomuntu le donki kuyahambelana yini?
Khona lapho ke babunkomo angeke ngikutsho kangakho. Engingakutsho yikuthi ngoba abantu eyade sikhuluma labo labade sikhulumisana labo ngabantu abazi kakhulu ngazo izinyamazana. Yiyo into abayitshiloyo ukuthi hhayi ezilongu sesike sadle idonki sekuseduze ukuthi sidle umuntu. Kutsho ukuthi kulokhu hambelani ezinyameni lezi yomuntu le donki.
Hayi isiyabonga Dube.
Ngiyabonga Nkosi.
Hayi kwanele zakhamizi emakhaya olivalelisayo ngontungamilinkomo nkololokwana wamatukanduna.
Siyaba nkulu-ke ntungamilinkomo okwamanje singene kuhlelo liphuma nendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mphakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba. Olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Raymond Phiri isakhamuzi sakoBulawayo sihlaziya umumo okhona kulezi nsuku.
Umumo izinto eZimbabwe lapha akunanto ethintayo njalo into ezilokhu zisuka west and imali yangikhona ilokhu iluza ivalwe isinto esikusuka lama-shortages like obozinkwa laba abasabonakali time yasicwa ama-batteries kula malayini ama-queues and lama-endless queues yona la ama-fuels and hayi kodwa khanya ngani i-China lisihlahla lo baba lo
ye manje nxa usithi wena kula ma-queues lani khona okwenzakalayo intengo yona ikhwela njani? Iyakhwela yini nsuku zonke kumbe sokwami ukukhwela?
Intengo iyakhwela sibili zonke sibili. Iyakhwela sibili zonke sibili. Like for example njengalaba abanakhaya laba utshwala labo ukhwelile so siyakwazi ukuthi by tomorrow kuyakhwela almost every week siyabe sokukhwelile every week siyabe sokukhwelile izinto kwangikhona. Ngikuzimisa nangile exchange rate yangkhona i-US dollar manje.
Bona behamba yini abantu emabhawa lanxa utshwala budula?
Abantu sizalithwane sibili bona 1-1 qoqo ngenxa beholile nje khona okukwama-RTGSD nje lephonga ukuthi benzisizungu. Yafica kodwa kuyabe kunezikhala sibili balithwane sibili abasebebonakale napha.
Manje bona abantu bathini ngalokhu? Sibonile bake bazama ukutshengisela kodwa kungani akusekho lokutshengisela lokho akusakhanyi. Bathini abantu nxa usizwa lapha emgwaqweni?
Abantu khanya lapha into ekhona khanya ngani sekwemelele i-signal elokuzenene ema-trade union khona la akhangele izikhalazi zabasebenzi ukuthi khona enge-trade union ingaphongi ukuthi khona abantu be-stay away. Ngathi kungaba ngokunye, ngathi kuqalisele khonapho nje.
Kodwa ubona bengahamba yini abantu bengayenza i-stay away yakhona leyo lokuthi ubona ngani ngaphumelela?
Isiyawe this time ngibona izaphumelela ngoba ikhanya ngani izaba combined le major opposition party le MDC of which vele abaningi vele obenele khona ukuthi khona i-MDC ingakhuluma ukuthi khona angcono ukuthi singene kuma-street protest nakuma-siyawe kungaphumelela sebeke kakhulu.
Manje intengo yona leyi othi ikhwela nsuku zonke, abantu baphila njani? Asithi umuntu uyavuka ekuseni lisiyatshona kuyaba sekuhambe njani?
Abantu ugidiswa nale price nale ekhwelayo, ungayiluthenga vele kukhona emashopu khonapha ukudilizelwa ngosakuzuzi. Abanye sebethenga ngama-black market ukhwelile futhi phezulu khonapha, but vele into yangikhona ayisamanezeki sibili ngokuyo ngokukhuluma isiqiniso.
Lo-ke ngumnumzana Raymond Phiri, isakhamuzi sakoBulawayo, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilani.
Sawubonga kakhulu Chris Gande, singene kathesi kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Otilius Vanda obona ngeziphathelane nokulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Usichasisela ngomsebenzi abawenzayo.
Ikakhulu esikukhangeleyo amathuba alinganayo kwabesilisa labesifazana, kodwa sikhangele kakhulu ukuthi omama yibade besasalele emuva, ikakhulu ukuthatha izikhundla ngathi ku-community leadership njengoba thina siyi-resident association, lokuthi bephatheke kuma-decision making awesigaba, lokuthi bebezazi vele zona inhlelo ze-service delivery ngoba zithinta ikakhulu bona omama. Silama-meetings esiwayenzayo kuma-ward, kathi sibe sile-program e-gender lapho sithi each ward kumele ibe labomama abayi-10 labobaba abayi-10 abasebenza beku-gender portfolio. Sesikwayenzile kuma-ward afika 7, i-ongoing program. Sesizayenza ama-training ukuthi bezwisise ukuthi nxa sikhuluma nge-gender sikhuluma ngani, nxa sikhuluma nge-participation sikhuluma ngani. Sikhangelele ukuthi sizahlanganisa ama-ward wonke ongu-29 ama-2020 lawana, sibe lo mhlangano omkhulu lapho abazatrainwa khona, bebuyele beye-cascada information ekade siwukhangele ukuthi ama-gender issues ayasalela emuva ku-community, ngoba omama baye becabanga ukuthi ezinye izinto azilancwedo. Engingakuthi ngomzekeliso lapho kade sibhoda khona, besinxa sesixoxisane labobaba labomama, siyethola ama-issues wethu kwezinye indawo kulezikole ezikhatshana, kule ndawo koBulawayo engingalinganisa ngo-ward 17 ilokitshi elidala kakhulu elilokhu elingekabi leklinika esala kuqalelwa ngamalokitshi ayakhiwa kathesi.
Ngebizo iliphi lelo lokitshi?
Ngiphumula North Bamba le-Perry Urban kubo Estate Methodist.
Manje abesilisa libona bephatheka yini lapha kuhlelo lolo?
Hayi, kuba nzima kwesinye isikhathi, uyathola beyi-30% kumbe beyi-40%, mathathu nje amawadi lapho esathola kuyi-50-50.
Kahle kahle liyabe libafundisa khona?
Ikakhulu thina nje sikhangele kakhulu nge-service delivery, siyabe sibafundisa ukuthi kumele bethatheke enhlelweni zesigaba kule ndaba zama-3% retention. Omama labo bethatheke kungabi ngobaba kuphela abathatha izinqumo ngokuthi 3% retention iphenduka izoyenzani esigabeni, imali liyani ephendukiswa esigabeni ukuthi izosetshenziswa ngikuntuthuko yesigaba
kulo hlupho lokusilela kwamagetsi kwesinye isikhathi lo hlupho lokusilela kwamanzi lukhathaza kakhulu baphi abesifazana kumbe abesilisa kumbe libona bencedisana
hayi omama ayibabaphatheke kabi kakhulu ngoba le mpilo zabantwana abangamankazana sezisengozini ngoba bayangena egangeni besiyadinga zona inkuni liveli idolobho lona lingelankuni okufaka impilo zomntwana oyintombazana engozini iyahlukumeza ikakhulu omama ngoba obaba isiba abaphatheke into enzokupheka nxa amagetsi engekho omama bahlukumezeka kakhulu ikakhulu lapha emalokitshini ibalimaze futhi omama ade bezincedisa abanye bepheka izinto bezithengisayo sebehle balimala kwezomnotho ukuthi bekwanise labo ukwenelisa ukuziphilisa
kodwa zona inkuni lezo bazithola yini benzani
akukho lula abanye bathola sibili ukuthi umuntu usepheka ngamagabha ama plastic lawana okuyukuthi nxa ichitsha iplastic lana kulamanye ama plastic athi angachiswa alethe imkhuhlane ebantwini akulula ebantwini abangomama
loliyana uhlupho olwake lwakhathaza olokulahla kuhle impahla zabo mama zokusebenzisa nxa besesikhathini lama diapers
ama diapers lokho egcwele indawo yonke kakhulu sikhulume ngakho kakhulu komunye umhlangano labo mama sakufuthaza ukuthi ucakathekile ukuthi belungi insishakalo yaye yomntwana bengayilahleli indawo yonke ngoba bathesiko obulawayo ubulawayo besenelisa ukuthwala amabhimiviki yonke ukuthi kabavuthelele befake emasakeni bekhiphele phandle kodwa hhayi kukhanya abantu kusabehlula
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Otilius Vanda okugatsha olubona ngokulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC
yabo akukhulike Sithandekile Mhlanga le iStudio 7 esizwa siphuma hapa eWashington DC wezemidlalo iqembu leZimbabwe Warriors kusasa linqikelana nele Mauritius eBapperville Stadium ngobulawayo kumdlalo weAfrican Nations iZimbabwe Warriors yanqoba iqembu leMauritius 4-0 emdlalweni wokuqala eMauritius ngeviki ephelileyo kusenjalo ijaha elilabazali abadabuka eZimbabwe uJordan Zemura usedlalela iqembu leBournemouth FC eleBhilitane udlale namhla iqembu lakhe lidlala leLyon emdlalweni wokuzilolonga lezwela ke umculo omnandi okwalapha uma umajivela singake hluka nokuthi sikhangele ngamafutshane indaba ebesikhokela namhlanje inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority of Zimbabwe ithi isikhuphule intengo yamafutha ezimota ipetulo isiyi $9.01 kuthi idizili isiyi $9.06 ipetulo ibibiza $7.55 kuthi idizili ibiyi $7.22 kuqhutshwa ngokuthula ukhetho lokudinga ozamela ilupane East edale lePhalamende luyaphumelela kakhulu ke uhlelo lokusenga inkomo siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje wolivalelisa ngenjabulo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.